Lami ngiyalandela evuka Gande indaba esegudwini. But umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba kunabalandeli abaningi ebulenjini yini. Nxa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo, bayethenga utshwala ngithembari ezitolo zotshwala. Khangele siqathanisa kakhulukazi kwezepolitics, so bona abalandeli abaningi abalabantu abaningi abalandelayo, ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi abalandelayo bayathi khona sihlangane laphana ezikweyeni siye sikhulume ngepolitics, akula ngisho lo yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1000. So kutho ukuthi umuntu engabalabalandeli abaningi ebulenjini so kusho ukuthi umuntu oseyathenga utshwala kuthengwe na, umbuze ngilawo. And nginakala ukuthi mina ngesengikubonile akusebenzi njalo. Kulabantu abaningi esibaziyo abaletha abantu abaningi babuthane ezindaweni ngizaqamba abaningi baziyo, kulabantu abanjengabo Desire Moyo abazimbongi, ukuthi intwana engabiza abantu kosokusile kuyagcwala ukuthi pam abantu abanjalo kabaphiwa amathuba okuthi bathengise impahla ezithize. Bakhona abahlabeleli futhi esibaziyo abake behlabelela ezingeni eliphezulu abavela kuhlangothi lakhona pha kithi babehlabele kuHarare, behlabele kuNational Sports Stadium, bahlabele ngaphilangaphi benilisayini ukuthi bebe ngabameli bengwebu na. Umadam Bosi uyakwazi yini ukuthi yibona tshwala intombi emhlophe umadlodlo nxa sebutema utshwala phana ngezangelo zabo, uzabenelisa yini konke lokho?
Manje nxa sikhangele okwenzakalayo ikakhulu bona abengwebu nxa bengathi bafuna umuntu ovela khonale eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khonale endaweni zeMashonaland lezinye indawo zelizwe, asongcazelo na oyamukelayo le?
Okunye futhi mfoka Gante engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphose bufanele engwebu asizange sibone ukuthi obethwele nzibanikazi botshwala ukuthi bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe. Nginakala ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebu nje iyenze iyevula izitolo khonale phansi ngale kwaChang'ane ezithengisa ingwebu, utshwala buyathengwa avula izitolo, awudingi ukuthi kangani uyeyisa abantu bangapha abanjengabo Sikhonja kade bengama-ambasada. Ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare, uvula izitolo khonale komrambinda, uvula izitolo khonale emanyika lendi.
Siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho koBulawayo, asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela koBulawayo lo yedwa ovele eHarare?
Lokho ukuthi kufakwe abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigodo sayo sikhona lapha, akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo.